kuyesabisa kakhulu inani leli esesilibona selikhona ukumemetheka kwalomkhuhlane ungena ebantwini njalo labantu asebebhubha kuyesabisa kakhulu nxa sicabanga ukuthi vele thina asilazo izibhedlela njalo kulezinto eziningi esisilela kizo lokhu sokutshengisela ukuthi nxa sikhangela ngamaviki langamaviki inani lokhu likhwela lisiya phezulu kalimi mbona ngani sokudingakala ukuthi kwenzakale ezinye izinto eziningi masinya ukwenzela ukuthi lokhu kungaqhubekeli phambili.
Ngaphandle kokuvala ilizwe kukhona yini mhlawumbe okunye okungenziwa nguhulumende ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane lo? Kungaba mhlawumbe ezibhedlela njalo abantu labo kumele benzeni?
Loba uhulumende ethe kungasahamba abantu bahlale ezindlini, into eqakathekileyo ukuthi lapho ezitolo abantu abathenga khona, lapho abantu abamelela khona amabhasi uzuphuko, mbona ngani lokhu kufanana? Kuthi ukuthi uzuphuko angazi kumbe lakathe silokhu befefeza imithi, bayafaka abantu bengagcwali, konke khona kuyana kusalandelwa. Yindawo lapho abantu abathola khona imikhuhlane. Njalo siyananzelela ukuthi singabona abantu abade beseboda eBite Bridge, abantu abangenayo labaphumayo, kutsho ukuthi labaxotshwayo bebiselwa ngaphuthwa belana emakhaya, lamabhasi angena labo, singakhangela konke khonokhu izinto ezithwala lo mkhuhlane ziwufefeza ungena ezindaweni eziningi. Kuyadingakala ukuthi kubeke le ndlela ukuthi i-transport abantu abayisebenzisayo kukhangelisise ukuthi iyabe igezisiwe, labantu balamamaski, njalo kunanzelela ukuthi kuma-supermarkets ngapha yikho lokhu kugcwala khona abantu beminyana. Enye into eqakathekileyo ukuthi laba abasebenza ezibhedlela, laba abancedisa abasebenza labantu, bancedise ukuthi bebe lama-PPEs ukwenzela ukuthi labo bengakwanisi ukuthi begcine bethola limkhuhlane. Njalo izibhedlela zethu kuyadingakala ukuthi kuqalise ukukhangela ukuthi imibhedi bamnengi, kuqalise ukukhangela ukuthi kuyini okuyabe kudingakala nabantu begula. I-Thorngroove lalezi zibhedlela ezikhona ikakhulu lapha koBulawayo ezinhlutshwana eHarare, njengoba sibona ukuthi abanye abantu sebeze behanjiswa phandle emarondi, kutshengisela ukuthi izakhiwo esilazo zinhlutshwane, kuyamele kucatshangwe njalo ukuthi singaziqhelisa njani. Ikanti njalo siyakhuthaza abamabandla ukuthi beqhubekele phambili bethandazela ukuthi uNkulunkulu asize lo mkhuhlane uhambe.